na Curtis Itesi Puma a final announcement yevoti watholakala ukuthi umnangagwa uphumelele kumavoti wamthiya uChamisa ngebanga elilutshwana nje lingatsholutho. Sase saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa mavoti la asengezelelwe, athatha engezelelwa umnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba ngenkokheli yelizwe.
Mamafitshane, kusho ukuthi libona kulobuqilibezeli obenzakalayo?
Kakhulu sibona engathi kube lobuqilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benazelela ukuthi iZANU-PF ithole izihlalo eziningi ephalamenti, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi, abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele umnangagwa.
Ngesikhangele lona ibandla lezaphu lenze njani kukhethwa?
Hayi, ibandla lezaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.